Umehluko mina mbona yazani ungabe ungekho kakhulu, kodwa sivame thina ukukhola ukuthi abomama balokuba lesineke, njalo esikhathini esiningi balokwenza izinto ngendlela eqondileyo kulabo baba, ngoba siyabona thina ukuthi abobaba esikhathini esiningi batholakala beseceleni kwemithetho kwesinye isikhathi, besekela ezepolitiki ngokuningi ukwedlula ukusekela amalungelo abantu. Yizo-ke nxa umama bekhona laphana kuthengisela ukuthi mhlawumbe sokungaba lokuwahlulelwa okulesi hlelo, lokuwahlulelwa okulefene, njalo kwenza thina ukuthi sinanzelele ukuthi umnyaka omutsha lowo nxa usungulwa wezamadani, ilizwe lokhu lisiba lengqubela phambili kwezokudinga ukuthi imithetho ibe ilokhu iqondile.
Kodwa kube le mibuzo yokubana siyabona nampo mama bakhanya banengi, kodwa phezulu ngale okuyikho okulabakhokheli babehluli labo manje kukhanya kugcwele obaba, kungakuhamba njani khona?
Kwesinye isikhathi kungabe kukhomba ukuthi mhlawumbe obaba yibababa lezicoco ukwedlula abomama, kungabe kukhomba ukuthi amathuba alokhu esekubobaba ukwedlula abomama ngokunjalo ngokunjalo.